ibutho ukungena kwezombusazwe kakukho kubi kangako. Nxa kuyikuthi lenxa kuyikuthi ungena hathi njengebutho, kodwa nginjenje ngingusibanda, ngingena njengosibanda kwezombangazwe. Hathi ukuthi nxa ngibuya ngibuye ngibelethe ngabhabhula ngathwala inyembe zami zesisotsheni. Njalo ngase ngifuna ukuthi-ke nxa sengisemphakathela kwezombangazwe bese ngiphathwa ngendlela etshiyeneyo labanye abaphakathina kwezombangazwe ngenxa yokuthi mina ngengabamba umbhobho kumbe njalo lokhu ngikhokhelela abasesibuthweni mina sengithe sengisukile. Uyabona singakuphatha ngaleyo ndlela then kuyaba ne-problem. But osesibuthweni nxa kuyukuthi eyafana nomunye umuntu nje lese umanjinela kade engumanjinela lapha kade esebenza khona wasesithi hayi sengiretire. Akangisesenguyinji kumanjinela lapha nxa sengihamba kade sengihamba nje njengosibanda sengifuna ukungena kwezombusazo. Bona ngani kuyabe kulungile, kuyakungela problem. But i-problem ukuthi babuya belokhu bekhanya ngani ukuretire kwabo kasokuretire, balokhu bephakathi kwesibuthweni, balokhu besaluthwa nxa sibabona. Khona lokho yikho kungani kuyasethusa thina lapha eZimbabwe ukuthi apho manje nxa amabutho eseyakwenza ngaleyo ndlela kutho ukuthi phela umbangazwe kawusese ngowalaba abangama-civilians njengami, sungowabo naba abake babamba umbhobho, abalokhu bebambe umbhobho besebenzisa abanye abalokhu bephakathi esibuthweni. Yikho kusuka khona kube le problem.
Ye, nxa sesikhangele sibili yantu yakwazi ukwehlela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, pho ke khona kuyana wena ukubona ngelihlo bani sibanda?
Hayi, lokuyana kusobala ukuthi khona kusukusela ngo-1980 esizezithola uzibuse kusobala ukuthi uMugabe laphana wayengabusi eyedwa. Laphana wayebusa ngenxa yokuthi ulesivumelwano ayabe elaso labesibuthweni. Okutsho ukuthi-ke ngamafitshane-ke kutsho ukuthi eZimbabwe kasilayo idemokhrasi leyana eyamasivilieni. Idemokhrasi yonke esilayo eZimbabwe ngeyokuthi nxa ufuna ukubusa qala uvumelane labantu abasesibuthweni. Okutsho ukuthi umbuso wakho uyabe ungavele ebantwini, uyabe uvela kuZimbabwe National Army kumbe kuZimbabwe Defence Forces. Yikho okubona engubona kutshengisa mina ukuphuma kukaMugabe lapha.
Ye, phela nxa sesikhangela abantu abethuki ukuthi ibutho lingakuphinda yini konkuyanela kwenzayo.
Akula lutho lapho olutshengisela ukuthi ibutho alingeke lakuphinda lokuyana lakwenzayo. Ngoba kutho ukuthi khona lo okhona nxa engasayenzanga intando yabo kutho ukuthi sebengayenza abakufunayo bethi hhayi lawe njengalowana. Ngoba layena lwana ukuze bemkhiphe kutho ukuthi kukhona ayesekwenzile okwakungahambelani labo, yikho kwayenza ukuthi egcine esekhitshwa kwabantu.
Nxa sesikhangela kodwa umthetho utheni ngebutho khona ukungenela, kambe kuyabe kuqondile yini nxa sikhangela umthetho?
Umthetho ucacile ukuthi khona amandla okubusa avela ebantwini yesizalwane zaseZimbabwe abanika lawo mandla ngokuvota hathi ngenye indlela. So-ke khatheso sokusenzakala laphana basokusobala ukuthi khona noma sisiyavota laphana kuyaye kuye kufaka nje iphepha leliyana kodwa lingasoze libalwe. Okuyabalwa kuyikho khonokho okuyavela kubobani, okuyavela emabuthweni. Yiproblem esesilayo ngedemokhrasi yalapha eseZimbabwe.